indaba yabodokotela ingabili. Kungenzakala ukuthi baya emthethwandaba behamba ngendaba ye-collective job action esikuthi nge-strike. Kungenzakala ukuthi baya emthethwandaba bengabantu abathi ngabasela mandla okuya emsebenzini okuthiwa they are now incapacitated. Sathi uzafikakhangela ukuthi indaba le ifike ngendlela eqondileyo yini. Nxa kuyi-collective job action ibuya ngendaba yokuthi kumele kube le-show cause order, and i-show cause order ilezinto okumele ibe lazo itshengise ukuthi i-collective job action. Nxa kuyukuthi izisebenzi kaziyanga emsebenzini zisehlulwa yokuthi kazisela mali yokuthi zigade ziya emsebenzini, so kuyi-issue ye-fairness eku-constitution yeZimbabwe. Angiboni ukuthi lokho kungena ehofisini kajaji kumbe ekujaji kuyindaba ye-show cause order. So kumele kungena amaphepha amanye achiyene ne-show cause order okuzaba kuyi-issue ye-unfair labor practice. Abazabe sebekhuluma ngokuthi sisebenzile kodwa umkhathi asiholisa khona kuncane kakhulu, akwanelisi ukuthi siye emsebenzini. Yikho sokuzakhangelwa ngujaji i-issue ye-fairness, ngoba i-constitution yeZimbabwe ikhuluma ngokuthi nxa abantu besebenzelana beholisana imali kumele kube lokuthi lokho okuthiwa ngesilungu yikuba fair.
Ngibona uhulumende ezithola na ezinye izizathu eziqinileyo ezokuthi aqhubekela phambili ngalokhu afuna kwenziwe kubodokotela.
Kunzima ngoba esikuzwayo emaphephandabeni ukuthi iholo labodokotela zebe liphansi kakhulu. Nxa esikuzwayo kuliqiniso ukuthi uhulumente uzaba sebunzinendi ukuyakupha ubufakazi obuthi bona odokotela-ke banika imali eyeneleyo ukuthi banelise ukuya emsebenzini. Ivele yaphambaniseka ekuthini odokotela sebephume inkulumo ade belazo ezeholo, uhulumende aye phambili lalaba sebesele ayekwenza isivumelwano. Bekumele uhulumende abone ukuthi nxa laba sebephumile kuthi ukuthi kulento abangayifuniyo. Inkulumo zonke ezeholo kungavele kuphume abanye liyama, kukhulunywe labo, labo baze bavume ukuthi hayi sesiphendula indaba yethu le sizasiswa nathi ukuthi ilungiswe. So bengakutsho mina ukuthi uhulumende kumele abuyele ayikhuluma nezisebenzi zakhe ngendaba le. Angiboni emthethwandaba uhulumende ephumelela nxa kuyikuthi yilo elikholwa ngamadokotela. I-anka imota e-petrol sithi thina imota kwile sithathe ukudlula sithi le ithatha 100 meters ezepetrol. Khathesi itanka yepetrol umuntu izikhathi eziningi ufuna amatanka amabili ukuthi aphutshise inyanga nxa engahambi indawo eziningi. Kutho ukuthi udokotela ufuna ipetrol ekubo-3200 imali angayiholiyo. So khonokho konke kusho ukuthi imali eholwa kudokotela iphansi kakhulu. Uza kutho ukuthi vele le ndlela yokuthi ilokho kuthiwa i-capacity yokubuya emsebenzini kangilayo.